Siyabonga Jongalo Chris. Siyalambulela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 23 kuNhlangula 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Imbiko esisanda kuyamukela iteam umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Jonathan Moyo lamuhla ususwe esikhundleni lesi ngumongameli Robert Mugabe.
Constitution ukuthi kuhambelane ngoba ukhanya even emabuthwa khona abantwana abalethofu yakhona ngithi kuvuma ukuthi kuyangena emacansini. Kodwa i-constitution yethu iyacaca ukuthi umuntu nxa engakabi le minyaka eyi-16 kakabi ngumuntu omdala.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazana zingene emgwaqweni yeHarare zitshengisela zisola amazwi ethulwe umthuthisi kahulumende umnumzana Johannes Tomana ukuthi amantombazana leminyaka elitshumi nambili alelungelo lokwenta. Nguhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamuhla sixoxa ngokulondolozwa kwezemvelo ikakhulu izihlahla. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Imbiko esisanda ukuyamukela ithi umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Jonathan Moyo lamuhla ususiwe esikhundleni lesi ngumongameli Robert Mugabe. Isizathu ukuthi uMoyo wayekhethwe ngumongameli Mugabe kungela sigaba asimelayo edalele parliament kodwa kathesi selilunga ledale ngemva kokunqoba kokhetho olwenziwe kumaviki amabili edluleyo. Abazi ngokwenzakalayo bathi uMugabe ubezondile lamuhla emhlanganweni wedalele cabinet esithi uMoyo wancintisa kukhetho lwama-by-elections engamtshelanga. Akwazakali ukuthi uMoyo uzabuyiselwa kulesi sikhundla na kumbe uMongameli Mugabe uzakhetha omunye. Asenelisanga ukuthi ngubani okhethwe ukuphatha isikhundla sikaMoyo. Inhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazana zingene emgwaqweni yeHarare zitshengisela lamuhla zisola amazwi ayethulwe ngumthuthisi kahulumende umnumzana Johannes Tomana eyokuthi amantombazana aleminyaka elitshumi lambili alelungelo lokwenda. Esinye isizathu esibangele ukutshengisela lokhu yikuphuza kokumanyaniswa kwemithetho ephathelane lelungelo labo. Inhlanganiso lezi zibalisa eRoots Cutsway Sisterhood, Zimbabwe Women Lawyers Association, Take a Life Legal's Legacy, okutshengisela obekukhangelelwe ukwenziwa edolobheni leBindura akusenziwanga ngoba amapholisa engabaphanga imvumo. Inhlanganiso ezitshengiseleyo zithi lanxa amapholisa abengaziphanga imvumo zenelisile ukutshengisela lokwethula ugwalo lwezikhalazo zazo kumphathi intambo yezemithetho njalo engumsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa ukuthi edale lephalamende lakho bekuhlaziwa udaba olufanayo. Sixoxele unkosazana Thabita Khumalo omela isigaba seBulawayo East edalele parliamente ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Namhlanje edalele parliamente besicubungula iGender Commission Bill. So nganelisile ukuthi lami ngizame ukuyicubungula kodwa mina kangisakhulumanga ngayo kakhulu. Engikhulume ngakho ludaba olusegudwini olokuthi kulo mthetho ukuthi umntwana uleminyaka elitshumi lambili usevunyelwa ukuthi angene emacansini. Njalo lanxa bengene emacansini laba bantwana laba ababadlwangulayo bangahamba komthethandaba bagcina bephiwe isentensi yokuthi bahambe bayesebenza ezikolo esithi community service. Okutsho ukuthi kunika abantu abadlwangulayo isikhathi sokuthi banelise ukuthi badlwangule abanye abantwana ngoba sebephiwe indawo yokuzingela. Njalo ngakhangela umthetho okuthiwa i-Criminal Evidence Act, CCD Code, u-Section 70. U-Section 70 uthi yena omantshi balelungelo lokuthi bakhangele ukuthi umntwana lo odlwangule uma dlwangula ubebonile yini ukuthi usekhulile kungadingeki ukuthi uleminyaka engaki. Singakhangela futhi esithi i-Child Act, i-child act yona ithi khona akunamuntu okuthiwa is a child, and kwacitshwa lokho ukutho ukuthi abantwana bonke ngabantwana. Njalo into esihlupha yikuthi umthethandaba uthi 12 years i-age of consent, i-child act ithi 16 years i-age of consent.
Kuyini osekuzenzakala kathesi njengoba sekuhambe ngendlela naleyo itsho?
Mina engizamile ukuthi ngikhulume ngiyitshele iparlamente ukuthi kumele i-code act leyo icitshwe, repeal or amend that code. And kumele kwenzakale izolo ngoba sisaphelelwa ngabantwana. Njalo futhi enye into engisho kumfilele udaba lokuthi khona bona kutsho ukuthi kuleli lizwe umntwana umntwana oyinkazana umsebenzi wakhe yikuthi angazalwa angene esikolo grade 1 to grade 7 ahlambe aye kwinda. Abantwana umkazana umile angene esikhundleni, abantwana umkazana angena emsebenzini. So okusokusitsho ukuthi umntwana akufuna need for abantwana bamankazana ngoba abantwana bethu baza kuyadlungula kuhlangula bahambe bebenda. Njalo kule dubo lokuthi umntwana oyinkazana ole minyaka eyi-12 angazithwala umzimba wakhe akwaqini uthi nxa esebeletha uyadabuka-dabuke abe laleyo esithi ngesilungu yi-fistula. I-fistula yokuthi emzimbeni wethu uma usuyachitha amanzi kumbe usiya ngaphandle uyadabuka kuhlangane kwaze sokuphuma ukuziphumela nje.
Lo ngokwasazana Thabita Khumalo omela isigaba seBulawayo East edalela ePhalamende obekhuluma ecingweni eseHarare. Silokho sedabeni lwamalungelo amantombazana. Untungameli Nkomo e-Studio 7 uxoxe lonkosazana Lynette Dube oyinhlanganiso ye-Institute for Young Women Development osole kakhulu kwendiswa kwabantwana.
Udaba lolu yidaba kulo oluhluphayo. Kukhanya ngazathi abantwana bethu abaqakathekiswa ngoba ufica ukuthi i-constitution ikhuluma ukuthi abantwana abaleminyaka eyi-16 yibo abakhangelela ukuthi sebengabantu abadala kulezinto abakhona ukuzenza. Kodwa nxa sokusiba zindaba zokungena emacansini kukhangelela ukuthi noma kungaba leyo lama-issues ahamba e-court uficakala ukuthi bathi khona umntwana ole-12 years uyakhona ukuvuma ukuthi angene emacansini. So ngaleyo ndlela kuthiya abantwana bethu besegcekeni bekhona ukuthi babandezele ngabantu ababebona ngathiwa ngabantu abadala bona besesengabantwana abancane. Lidaba elihluphayo kakhulu.
Kuyini okumele kwenziwe nguhulumende ukuqeda lolu dubo?
Thina sikhangelela ukuthi uhulumende kufanele akhangele ukuthi ama-laws elizweni lethu ahambelana lalokho ku-constitution ukuthi kuhambelane ngoba kukhanya even kuthiwa khona abantwana abale-12 yakhona ngithi ukuvuma ukuthi kuyangena emacansini kodwa i-constitution yethu iyacaca ukuthi umuntu nxa engakabi le minyaka eyi-16 kakabi ngumuntu omdala. Futhi nasikhangelela ukuthi uhulumende akhangele alungisise ukuthi ama-laws ethu ahambelana nalokho ku-constitution.
Lo ngonkosazana Lynette Dube oyinhlanganiso ye-Institute for Young Women Development.
Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha i-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Izisebenzi zenkampani kaloliwe e-National Railways of Zimbabwe zithi kufanele uhulumende aqale aqhube uhlelo lwe-audit eyokudingisisa ngempiko ekhomba ukuthi imali ayisetshenziswa ngemfanelo kwinkampani le engakaqhubekeli phambili ngemizamo yokuthi ayivuselele. Inhlanganiso ezilwela amalungelo ezisebenzi ze-NRZ zitshele idale lephalamende izolo ukuthi kufanele kuphungulwe inani leziphathamandla ezisebenza kololiwe njalo kuqedwe inkohliso ekule inkampani ngoba kuyikho okuyibhidlizayo. Umphathintambo kahulumende obona imota zokuhambisa umnumzana Obed Mpofu sanda kutshela i-Studio 7 ukuthi amalungiselelo asesemaphethelweni awukuthi ibhanga le-African Development Bank lisebenze lohulumende ukuvuselela linkampani. Asizweni imbono kamnumzana Masimba kutshera ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe ecubungula lolu daba.
Ya ngibona njengani kuyinto eqakathekileyo ukuthi uhulumente abe wazi kuyini owenze ukuthi i-NRSF ibe u-state ekhona khathesi, ngoba uzakhangelisisa uzabona ukuthi usekwenzakele kweminyaka eminingi ukuthi i-NRSF ilingela mali njalo. Indaba lezi corruption aziqalanga namhlanje, siyakwazi sibili ukuthi isebenzi azikatholi izimali zazo owesikhatshana njalo kumele bazuze imali yabo. So nxa kuyukuthi singaba singaba nayo engasinceda ukuthi sibe kwazi ukuthi izimali zangkhona ziya ngaphi, iwaphi ama-areas okumele siwalungise singakafaki enye i-capital. Ubona njengani kuyinto elungileyo.
Izisebenzi lezi zikhuluma njalo ngokuthi zifuna ukuthi ziqale zibhadalwe iholo lazo.
Kungaba nzima sibili ukuthi usebenze lezisebenzi ezingela holo, izisebenzi ezingatholanga izimali okweminyaka wonke. So ngibona njengani bekumele badinge indlela eyokuthi isebenzi zithole izimali zabo ukuthi zisebenze ngendlela okumele basebenze ngayo. Njalo uhulumende ahle adinge izimali ezokuthi i-NRSF ifuke njalo. Nxa kuyukuthi bafuna ukuthi badinge imali kungathi njalo kuyabe kusitho ukuthi uhulumende izisebenzi zingatholanga izimali zabo. So kumele sibili izisebenzi zithole izimali basebenze bethabile, basebenze njengaba abafuna ukuthi abalethemba lokuthi into sezijinjile ku-NRZ.
Sibo NRZ kuphela abangani babhekana lohlupho, kambe uhulumende ngenza njani ukuthi wonke awavuselele?
Uhulumende kumele atshintshe indlela aphendla ngayo ama-parastatals, ngoba uzabona ukuthi nxa kulama appointments ayenzakalayo ayenziwa on political grounds, asho ukuthi abantu baye bekwazi ukuthi kumele benzeni. So uhulumende kumele athathe esingathi i-business approach nxa kuye ukuthi bale parastatal, ukuze ama-parastatal la arane njengama-businesses, ukuthi abantu abakhona kuma-parastatal bangabi ngabantu abakwazisibile ukuthi nxa kuyukuthi bengasuka laphana akula accountability, akula transparency efunakalayo. Kumele i-parastatal ibe li-business uhulumende njalo khangele i-parastatal njenge-business elingalethela uhulumende imali njalo elingalethela abantu inhlela kahle.
Yona inkampani ye-NRZ kuthiwa ivele iyiyo ebibambe idolobho lakoBulawayo, le ndawo eziseduzane kwezomnotho.
Kwenzakala sibili ukuthi nxa kuyukuthi inkampani enjenge-NRZ ingasebenzi kahle, kuyaba lo dubo sibili elokuthi amanye amankampani singathi ama-downstream companies ayabe engakwazi ukuthi asebenze ngendlela ephezulu. So kumele uhulumende azame amacebo okuthi avuselele inkampani kaloliwe, kodwa athi ngendlela ukuthi bayaba nokuxabana nemisebenzi.
Lo mnumzana Masimba kutshera ingcwethi ecubungula izombosazwe bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Studio 7 Live Talk ukuhlelo lwabatsha olwe the connection lamuhla untungameli Nkomo lotatenda Kombo babe bekhangela ukutshengisela kwabatsha abangamantombazana besola umqondo othi amantombazana oleminyaka elichumi lambili endiswe njengokutsho kukamtshutshisi umnumzana Johannes Tomana. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, amasosha esiKurdish kwele Syria sethethe idolobho ebeliphansi kwabalwa becatsha besimuslim abedlulisa amalawulo abe-ISIS kuhlelo lwawo lokulwisana kanzima laleli qembu. Ibutho leli lincediswa ngamasosha kwele Melika athethe idolobho le-Ain Issa lamhlanje ekulwisaneni elikwenze lisebenzisa izikhali zemoyeni laphansi.
Mi
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamuhla sixoxa ngokulondolozwa kwezemvelo ikakhulu izihlahla. Kuningi kakhulu okwakusenziwa kakhulu izolo okwenzela ukulondoloza izihlahla ezinjengomkhusu, umkhaya, ithetshani lezinye ezitshiyeneyo. Ezinye bezingabanjwa loba kancane, kuthiwa ngizokuthethela ukuthi ke ezinye njalo kuthiwa umuntu olakho ukuchaywa inkosazana nxa engasigamula. Kuke kwafika njalo isikhathi uhulumende ekhuthaza ukuthi kungaganyulwa izihlahla mahlayana nje. Kodwa ke selikhalile ihloka emagosini elubhane lapho osokuligceke elimangalisayo endaweni ezinjenge Village 26 duzane leDonsa. Iningi likhala ngokuthi kawasekho amasiko okulondoloza ezemvelo. Ukuze sihlaziye lolu daba, ake sizwe umnumzana K Masuku isakhamuzi seVillage 26 exoxa loGibbs Dube weStudio 7.
Ezemvelo lapha kithi bezingani zigcinakele sibili okwesikhathi lesiyana esidluleyo. Manje kathethi into sezikhona lapha ukuthi iguzwa lisagcineka kuhle. Abantu sebefuna ukugcwala indawo yonke, sebefuna ukugamula nje izihlahla kusathedakade.
Kwakuvele kulondolozwa njani izihlahla khonapho?
Ye lapha thina sizuzane lesizembembe siforest. So kwakune abe-forest commission, abe-protecting unit. So yibo babekhangela ngezihlahla, so babengavumeli abantu nje lapho kuhamba begamula, abanye babebothwa sibili. Izinto zona inkulu zazingaphonga ukutheza kutheza.
Ye, kodwa nxa sesikhangela-ke ngezemkhuba yesintu, kambe laliseza njani kwezethi abantu bengagamuli izihlahla?
Ye, lapha sesihlala khona kudala sasikhangela especially umlilo, ngoba umlilo uyobulala kakhulu izihlahla. So sasi lokuthi ngayiganga ingani sikhangele kakhulu ukuthi iganga lingayo. So ngabe ukuthi iganga liyasha sasizizama ngokunengi siyacisha leyo mlilo.
Lali kwenza njani khonokho?
Kwakubizwana nje usebhukwe abekhona, usebhukwe ekhaya insimbi lapha ukuthi abantu bebuye besigidile siyacisha umlilo ngabe umlilo sithe wabonakala.
Ye, ngaphandle komlilo-ke okunye kwakukhona emasikweni lapha ukuthi kulondoloze izihlahla, ungaziqamba nje izihlahla zokuthi lesi sasingaganyulwa, lesi sasithiwa lokhu kwahamba kunje?
Izihlahla ezinjengomkusi, nesihlahla ezinjengomvagazi, nesihlahla ezinjengomthiki, izihlahla vele esakhula nathi sizwa abadala sithi hayi lesi sihlahla vele asingela siganyulwa ngagamula amakhiwa. Anti kudala akwazi la ukuthi sasingaphansi kwabelungu lapha kwanganitwa kuyahlonitshwa kakhulu ukuthi amakhiwa ngezwa kuthiwa hayi khiwa lingalibona igama ihlahla hayi lizalibopha ukuze sikhule sikwazi ukuthi isihlahla esinjela siganyule, isihlahla esinjela siganyule.
Nxa sikhangela-ke umvagazi singathi wawulethelani umuntu khonapho?
Umvagazi sesiwona vele ngowesifanile. So ungawugamula anti babe kunezinkomponi lapha kithi lapha elufanda ozamathimba kudala lapha kunenkomponi zamathimba. So amakhiwa lani babegamulanokuza bedabula kumasomizi lapha besenza amaplanka. Amaplanka lana-ke ukuthi ke bayesipota amanye siza khona ngapho ko-America khona ngapho ko-Britain. So le mkusu lana la isenziwa okufanayo okufana nayo la yithili okusenziwa okufana nayo.
Nxa sesikhangela kathesi lapho elikhona khonapho sokubanjwa njani-ke khonokho?
Kathesi gipsi lapha akusela nto e-right la igusu selifahlakeli. Akusela sihlahla ongasibona sasimi ngoba abanye sebegamula bedabula ngezandla abanye baqhotshanisana namapolisa lapha akusaqedakali abantu vele kaligcinanga kathesi.
So singathi-ke labo sobhuku vele abasela okokutsho khonapho nxa sokukhangelwe ngezihlahla lezi?
Bayazama gipsi ukusicela kodwa ngendlela yakhona kathesi lawa ilizweleli yakithi leyo yalibona ngoba imali kakhulu iyo engabonakaliyo lapelini. So umuntu asefuna ukuthi ngigidinge lami ngedabule lami iplanka lami ngigidinge ngiyethengisa ngale ngenza kuza okuyimfundo lami ngithengithile.
Pho-ke njengoba izihlahla ziphela kangaka akula imizamo yokuthi kuhlanyelwe ezinye khonapho?
Imizamo lapha njengakithi lapha imizamo yokuhlanyela izihlahla hayi kabi khona. Sasizwe nje kuthiwa kwakwezindawo kule wethu iplanting leyo kodwa uzothiwa abanye bayahlanyela lapha singakithi asikakuboni izihlahla ezihlanyelwa.
Nxa likhuluma liyizakhamizi khonapho lithini-ke ngezemvelo lezi? So kumele kwenziweni ukwenza ukuthi kukhangele ukuthi akusuze kuphele phela?
Into engathi ngayingakhinceda ukuthi ngane alubana kuthiwa izinto lezi ziyafundiswa kakhulu abancane ezikolo lapha kusukisela ku-primary sisuka kwesecondary ukuqakatheka kwesihlahla. Ngoba thina nti vele sesikhulile asisela sitheniwe ngogama izihlahla but bona abasungulwayo lapho nebafuthi ngane bafundiswa kakhulu ezikolo lapho ukuthi hayi isihlahla siyimpilo.
Lo ngumnumzana K Masuku isakhamuzi se Village 26 duzane le Donsa eLupane esabelweni seMathebeleland North obekhuluma lo Gibbs Dube Studio 7. Sithanda ukubonga umnumzana Morven Qhalisa Ngwenya ohlala eDonsa eLupane ocele ukuthi sixoxe ngodaba lolu lamuhla. Olandelayo ngumbiko oveza imbono kahulumende weMelika.
Uhulumende weMelika usebenzelana nalo weMongolia ukuthuthukisa umnotho walelo lizwe ikakhulu emaphandleni. Mhla ka 15 yena le inyanga kaNhlangula umeli weMelika kweMongolia umnumzana Piper Campbell kanye lomphathi ntambo wezemali elizweni lelo umnumzana Dodogjin Edenbert bahlale phansi bahlaziya amacebo angaphathisa ekuqondiseni inhlelo zokuthuthukisa impilo kaZulu wemaphandleni kulelo lizwe. Ababili laba balobelane isivumelwano sokuqhelisa inhlelo ezivele zikhona ezalotshelwana ngomnyaka ka-2000 phakathi kwabohulumende bamazwe omabili zokuphathisa intuthuko yomsebenzi wokulima emaphandleni ukuze uZulu walezi zigaba enelise ukuzilimela ukudla ngokusebenzisa yena le muli yakhe nganye lokuthengisa. Campbell ubike ukuba ukulotshwa kwalesi sivumelwano se-esitsha kuveza ithemba elilelizwe lakhe ngentuthuko yeMongolia kanye lokuthemba iziqondiso zikahulumende ekuthuthukiseni ezokuthengiselana lenotho. Ukulotshwa kwaso kubikwa kuvuselela lokuqhelisa leso esalotshwa eminyakeni elishumi lanhlanu edluleyo ngosizo lwemali evela enhlanganisweni yakwelemelika eye-USAID kanye logatsha lwezokulima olwe-US Department of Agriculture, utsho njalo u-Ambassador Campbell. Usizo lwemali kulesi sivumelwano luzaqondiswa enhleleni eziqhutshwa ezigabeni ezilishumi lasithupha zemaphandleni kuphinde kuthunyelwe ingcwethi zakwelemelika zokuyafundisa abantu bakwelemongolia ezokulima, ezokulondoloza imvelo, amacebo okuphatha inhlupho ezidalwa yikuguquka ngomkhathi kanye lokuqinisa imisebenzi yokuthengiselana lokudala imikambo. Elemelika lona lithi liyaziqhenya ngokuba ngelinye lamazwe aphathisana leMongolia ekuthuthukiseni impilo yabantu bayo bemaphandleni.
Lo bekungumbiko oveza imbono kahulumende weMelika.
Stick to one lover.
Oh yeah,
boy.
Lo othivikela siuphiwa ngumama kaNola Magabazi ye nguSenator Sithembile Mlotshwa lo Jazz Marabini labanye labo sokuyisikhathi sokulibalela imbiko esiyithola nge-email, Facebook lange WhatsApp. Silencwadi namhla ivela kumlaleli wethu othi uhlelo lwenu luyaphathisa kakhulu. Ngicela ukubulisa ulama wami uML Dancube osewange labo sisi bami uDoubt Sowani lomama kaAbigail. Kulobhuti wami ohlala eDete engingamazi igama lakhe nguGeorge. Uma elalele uhlelo lwenu angithinte ku 0781444159 Francis Ncube. Ye inamba njalo ngu 0781444159. Ningakhohlwa ubaba kaBakani osechinoyi lo Lazarus aseGoli. Lewela lami uAndrew Musa Ncube Khumalo oseHillbrow eGoli. Lisale yimi umlaleli wenu uFrancis Ncube. Lani lilakho ukuzwa enu imbiko ibalwa emoyeni ngokuthumela i-text message your WhatsApp loba i-email kustudio7@voanews.com. Hayike isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.